Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba lokubonga uEvans Zininga ngokusinika indaba ngolimi lesishona. Amachono zihlobo. Olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 3 zibandlela 2018 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa uzabuya maybe ngo December next year and ama elections ungelasho ukuthi anini kuza kuyenza ungabile ungathakazelela ukuvota ukuyabhalisa ukuyavota but abanye abazimiseleyo nethemba ukuthi bahambile bayabhalisa baba ukuthi bazovota next year and asebekumelele nje.
Incwadi ezicubungula izombusazwe zithi abeZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lalo babe besekhaya nje bezojabula lezihlobo labangane ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha. Babikwa bebengelaso isifiso sokubhalisela uvota ngomnyaka ozayo. Kulaba sakhulayo ababikwa behlasele abaphila ngokuthengisa emgwaqeni uNelson Mandela eHarare kwaba lokulwisana okubangele ukubulawa kwamafastela esigodlweni sebandlali MDCT eseHarvest House.
Inxa yokuthi lapha kithi emango akutholakali ama swiping machine njalo lokuthenga ngikho cash kwangona kuba nzima kakhulu. Sesisuka lapha sigade siye Plumtree eTown kumbe kobulawa lapha siyathenga khona ama grocery ethu ngokuswipa kanye ikho cash.
Izakhamizi zesiqintini semangwe ePlumtree zithi imithelo ebhadaliswa ngukansil inengi kakhulu njalo isibulele ibhizimusi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi abeZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lalo babe besekhaya bezojabulela lesihlobo labangane ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha. Babikwa bebengelaso isifiso sokubhalisela ukuvota ngomnyaka ozayo ngenxa yendleko ephathelane lokuphinda baphindele ekhaya ukuzovota ngesikhathi sokhetho lwalonyaka. Sixoxele inye yalezi ngcwethi eligqweda uMnumzana Kudahobe ngalolu daba.
Inguquko le ibilethe isithembiso sokuthi izinto zizavuselelwa elizweni lethu. Ibilethe themba ukuthi izinto ezifana lokuswelakala komsebenzi, imali yethu kumbe umkhono omongezi kahle, izinto ezingalungisiseka. Kodwa ngokuya kwesikhathi ukholo abantu kumbe ithemba abantu adebelifayo kuhulumende lowo muthi lokheli sehla kancane kancane. Kwaqalisa ngesikhathi koni kumemezelwa abantu abazengena ku-cabinet kumbe abantu abazaba ngominister. Kwahle wakhanya ukuthi uhulumende lo umutsha ngebizo nje langomthungameli kodwa ungakhayela ama-cabinet ministers angenayo. Abantu abanye abahlala ku-cabinet since 1980 kwi-cabinet kaMgabe. And isiqhubeka ngesikhathi even kathesi ama measures ayenziwayo kumbe isimemezelo leso sesibili esama vice presidents kungene uChiyonga loMohadi abantu esingela confidence nawo njengelizwe ukuthi bengaletha ama reforms unnecessary kumbe abathe abantu esingathi ngama champions ama human rights kumbe abangalungisisa isikhalazo desinazo ngeZimbabwe. And even business community, ama prices, ama shop, instead ama prices, ebe sehla kumbe ebe hlala nje endaweni eyodwa, amanye lokho ekhwele siyaphezulu. Ukwehla kwawo kukalutshwana, iviki nje edlulileyo sesingena kuKhisimusi, kumaholide yeKhisimusi, besithola inkukhu, i-frozen chicken, ihlalela kubo $17. That's $17 for a 2.5 or 2.8 kilogram chicken. And intengo engemva kwabantu abaningi kweZimbabwe. So you could not think ubonile nje kuyona kuzona izinyanga ezimpilo ezintathu since inguquko kaNovember.
Yeah. Sikhangeleke ukuthi yena umongameli Emason Mnangagwa, Lomgake, Bebekona, Goblawayo. Njalo umkakhe uke waba khona ngasepinga lakhona lapho kobulawayo esabela impahla lani lani. Ubona ngani uyaqhakathekisa isabelo kumbe izabelo zeMandebeleni?
Ya, ngendlela ayenza ngayo okwamanje ukhanya ngani uyaqhakathekisa ngoba sikhumbula ukuthi phela laye ugaveli endaweni zesishoneni. Uvela kwele Midlands, Midlands kumbe sekuncedwa ikhona ukuthi Midlands yona ihlangene amaNdebele lamashula abaseNdebeleni labesishoneni. So simbona yena esebenza kumbe evakatshela indawo zeBulawayo, indawo zeKwekwe, ezinye indawo. Ingani nje ukhangele ilizwe lonke to the point ukuthi kuke kwaba lesikhalazo kumaviki wona lawo adlulileyo. Akwazi ukuthi isikhalazo lesi liqiniswa yini kumbe ngabantu abazikhulumelayo kodwa kungani kulesikhalazo kuqembu lezane PF ukuthi ama province anjengabo maSwingo, ama province anjengabo maShonaland Central nabo maNyikaland lapho vele kwakuhlezi khona kumbe kukhanya kuyizihlalo ze power yeqembu lezane PF kungani sededela emuva ngesikhathi kumbe ngaphansi kombuso kaMnangagwa. So ukhanya ngani uyazama ukulungisisa isiphambeko ezeminyaka edlulileyo lapho esifo sasibona khona esiNdebeleni kungani kukhohlakele kungani akula muntu lo okunakayo.
Sikhangeleke ukubana kube lohlelo ekuyapheleni komnyaka lokukhuthaza abantu ukuthi bayibhalisela ukuvota. Ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha kuyimvama kumbe kuyinjayelo ukuthi kube le labeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bezokwethekelela ekhaya bezokwethekelela izihlobo labangani babona ke bebelesifiso na sokubhalisela ukuvota.
Kumele sikukhangele kumbe sikubheke from a point of view ukuthi asokubhalisa kuphela kodwa umuntu olenjongo yokubhalisa ngumuntu okwaziyo ukuthi uzayenelisa ukusuka lapho ahlala khona phandle kweZimbabwe ephenduka eZimbabwe ukuzovota. Ngoba ungakunanzelela kuyinto okhona nxa ungumuntu lwana funa oseMelika kumbe oseUK kumbe oseAustralia ubuye ekhaya kanye ngomnyaka. Nxa uzabuya maybe ngoDisemba next year and ama-elections ungelasho ukuthi anini kuza kuyenza ungabile ungathakazelela ukuvota ukuyabhalisa ukuyavota but abanye abazimiseleyo nethemba ukuthi bahambile bayabhalisa ukuthi bazovota next year and asebekumelele nje ukuthi kuziwe ama-dates ukuthi kuyavotwa nini belungise beyenza amalungiselelo okuphenduka ekhaya kodwa mbona ngani into enkulu sibili eyenze abangabhalisanga kube yikucabanga ukuthi imali yokuthi ngibuye sokukhulunywa ukuthi uvotwa nini ngizayenelisa yini kumbe kungathiwa kuvotwa ngo-April kumbe ngo-March ngizayenelisa yini ukuthola leyo mali yamatikiti kumbe yokuthi ngithole ukuhamba ngibuyele ekhaya ngiyevota 2 days kumbe 1 day then sengibuyela lapho engisebenzela khona. So it was really down to economic factors ukuthi abantu bakhona bakusimo esinjani somkhono ukuthi bekwazi ukuthi bephenduke ukuzovota next year kumbe hayi. Kodwa from ama-figures ezekhi unfortunately kabazange betsho ukuthi kumbe becapture ukuthi kulabo abaregistered maybe ngoDisemba kufika kathesi ngoJanuwari aba isabelo esingaka besingabantu abathi bale residence outside of Zimbabwe kumbe kungabantu abangama-resident eZimbabwe kabalayo leyo kabalalo lo badlululo kuma-figures ama-statistics abo.
Leyo-ke bekuyingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eligqweta umnumzana Khudahobe. Kulaba sakhulayo ababikwa behlasele abaphila ngokuthengisa emgoqweni uNelson Mandela eHarare kwaba lokulwisana okubangele ukubulawa kwamafastela esigodlweni sebebandla leMDCT eseHarvest House. Kugcine kubhidlizwa impahla yeHarvest House kwagcina kusiba lengxabangxoza ikokulwisana kwabantu kungasazakali kumbe ngabasakhulayo beMDCT kumbe ngabezanuPF. UMike Hobe usethulela lolu daba.
Isikhulumeli seMDCT umnumzana Obert Gutu ubike ukuba impahla ebuleweyo igoqela ibhakani elitshengisa ukuthi kulapho okulesigodlo sabo amafastela kanye leminyango. Lolu daba lubikwe emapholiseni yisebenzisa lawo amahhofisi. UGutu uveze ukudana okukhulu esithi ngenguquko ebekhona elizweni umnyaka usiyaphela nyakenye ngokukhishwa esikhundleni kwaye ngumongameli Robert Mugabe bebesebengakhangeleli ukuthi kungaba lokuxabana lokulisana kwabantu bebanga ukuthi basekela liphi ibandla lezombusazwe. Ngezithembiso ezenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa zokuvuselela umnotho lokukhetha inguquko yokusebenzelana kwabantu bonke ungakhathalekile ukuthi ngiwaphi ibandla, ukukhanya ungasoze kufezeke nxa abasakhulayo abavele belomkhuba wokuthanda udlakela bengasakhuzwanga. Kodwa ke ngakwelinye icele umkhokheli wabasakhulayo ebandleni leZANU-PF eHarare uGodwin Gomwe ulandule ukuthi abebandla lakhe baphatheke ekulwisaneni okuqhamuke eHarvest House esithi ngaleso sikhathi yena ubengekho lalapho okuqhamuke lolu dlakela ubesemzini wakhe wezwa laye ukuthiwa kuqhamuke ukulwisana. UGomwe uthi ababone kusenzakala bathi abasakhulayo bebandla leMDCT yibo abaqale lolu dlakela ngokuyalwisana labaphila ngokuthengisa abasebenzela duzane lawo amahhofisi abo ikakhulu abathengisa omakhalekhukhwini endaweni yeZimax Mall ngenhloso yokufuna ukubahluthenela omakhalekhukhwini. Lokhu kubikwa kuyikho okwenze abaphila ngokuthengisa bagcine sebeqoshanisana labasakhulayo abeMDCT abagcine bebalekela emahhofisini abo abaphila ngokuthengisa babaxoshanisa baze bayahlasela lasemahhofisini lapho ababalekele khona. UGomwe uthi njengabasakhulayo abeZANU-PF bazalandela inkuthazo leziqondiso zomkhokheli wabo omutsha umongameli Emmerson Mnangagwa zokuthi akafuni udlakela. Uqhubeke ethi lokhu ayisikho okwaqala ukuthi abasakhulayo abeMDCT bayelwisana labantu abasebenzela endaweni eZimax Mall ngemva kokungazwisani endabeni ezithize. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguMike Hobe.
Izakamizi zesiqintini semangwe ePlumtree zithi imithelo ezibhadaliswa ngokhansili iningi kakhulu njalo isibulele ibhizimusi. Limithelo ibikwa isetshenziswa ukuletha intuthuko, kumemele isetshenziswe ukuletha intuthuko esiqintini leso kodwa kakunjalo. Obathabile Masuku usethulela lolu daba.
Osomabhizimusi bathi imithelo kakhansili wabo iphezulu kakhulu njalo sebephelelwe zinkomo bezama ukubhadala imali lezi. Umnumzana Zinkabi Sikhosana uthi babhadala amadola angamatshumi lasitshiyagalolunye ngemva kwenyanga ezintathu.
Siyakhala thina abantu bemangwe ngendlela esiphethwe yikhansili. Ngoba kwenyanga ezintathu stolo babe funa $90 yomthelo wempahla every 3 months $90 every sekusikhamile sikhanyiwe sasa sithengisa inkomo every 3 months siyathengisa inkomo kwaze ukuthi ubhadale umthelo wesitolo ngoba isitolo zethu abantu abakhona bana abanalutho abantu abangumaovet abaholayo namanesi lamatitsha abasabuyile imali sebeswipa khona negrosari yabokusishiya thina singanamali.
Ugcizelele wathi sebesenza imizamo yokuxoxisana lokhansila kanye lelunga ledale lephalamende ukuthi kuqondiswe lokhu kodwa akukalungi lutho, njalo uthi bebesesaba ukukhuluma ngohlupho lolu kuhulumende owayekhona kodwa khathesi bakhululekile ukukhuluma. Evumelana lo Sikhosana omunye usomabhizimusi umnumzana Militsi Dube uthi okubazwisa ubuhlungu ukuthi imali abazibhadalayo azikhanyi ukuthi zisetshenziswa ngapi ngoba kungela ntuthuko esiqintini lesi.
Mina ngisathenga izitolo zemangwe ngenxa yokuthi lapha kithi emangwe akutholakala ama swiping machine njalo lokuthi ngayikho cash kwangona kuba nzima kakhulu. Sesisuka lapha sigade siye Plumtree eTown kumbe kokulawayo lapho siyathenga khona amagrocery ethu ngokuswayipa kanye iCocash. Lokhu kusuka kube nzima kakhulu ngoba kwesinsikhathi ukuthi ugade uzefika khona ngale kuya kufuna imali. Imali uyabulaya yabisekhadini kufuna ukuthi kuswayipe kumbe iCocash. Lokho kusuka kube nzima kakhulu ngokuthi ekugadeni khonapho lawo babefuna imali iyicash. Ngakho ezikhathini eziningi futhi sicela sesithole ukuthi into esabe sizifuna ziyasiphuzisa sesize sithungezelwa ngabantu ababesegoli ukuthi kusiphathise. Kodwa lakho kusuka kuthatha isikhathi ngokuthi into zangkhona thina sebe sizijahile ukuthi sibe la.
Isakhamuzi esixoxe leStudio 7 unkosikazi Sarah Khuphe uthe abathengi kangako ezitolo ezisemangwe ngenxa yokuthi imali ayitholakali ngakho sebehle bethenga kobulawayo kumbe bathunyezelwe ukudla lempahla yezihlobo ezise South Africa.
Mina ngisathenga ezitolo zemangwe ngenxa yokuthi lapha kithi emangwe akutholakali ama swiping machine njalo lokuthi ngayikho cash kwangona kuba nzima kakhulu. Sesisuka lapha sigade siye Plumtree eTown kumbe kokulawayo lapho siyathenga khona amagrocery ethu ngokuswayipa kanye iCocash. Lokhu kusuka kube nzima kakhulu ngoba kwesinsikhathi ukuthi ugade uzefika khona ngale kuya kufuna imali. Imali uyabulaya yabisekhadini kufuna ukuthi kuswayipe kumbe iCocash. Lokhu kusuka kube nzima kakhulu ngokuthi ekugadeni khonapho lawo babefuna imali iyicash. Ngakho ezikhathini eziningi futhi sicela sesithole ukuthi into esabe sizifuna ziyasiphuzisa sesize sithungezelwa ngabantu ababesegoli ukuthi kusiphathise. Kodwa lakho kusuka kuthatha isikhathi ngokuthi into zangkhona thina sebe sizijahile ukuthi sibe la.
Osomabhizimusi beZimbabwe sebele ntengo ezihlukeneyo empahleni eyodwa ngenxa yokusweleka kwemali. Osomabhizimusi bathi lokhu kufaka intengo ezehlukeneyo bakwenzela ukuthi benelise ukuyawoda ezinye impahla kodwa lokhu kuba nzima ngenxa yokuthi ibhanga elikhulu leZimbabwe liyaphuza ukubanikeza imali. Emaphandleni lokhu besalele emuva ngokungafaki indlela ezehlukeneyo zokuthengisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. ngamafichane kulabe sesipholiseni abahlanu bakahulumende welekhinya abafileyo ngemva kokuhlaselwa kwemoto abakade behamba ngayo ngamalunga eqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-al-shabab namhlanje emadabuka kusa. Lokhu kubikwa kwenzakale esabelweni esingenyakatho yelizwe esiqintini seMandera esiyiso esingcelanele leSomalia lapho okulesigodlo sabe-al-shabab. Ukutshengisela kwabantu bakwele Iran kuqhubekele phambili namhlanje abantu bebuthana endaweni ezehlukeneyo elizweni lonke, abanye besekela uhulumende okhona, abanye njalo bemsola. Lokhu kutshengisela sokulesisuku kusenziwa abantu abasolayo besithi uhulumende akaqhubi kuhle inhlelo zokuthuthukisa inotho lehlala kahle kaZulu. Umsakazo wakwele Iran kamabonakude ubutshengisa imifanekiso yamavidiyo abantu bebuthene behlabela bephakamise amabhakane lamafulegi. Abanye besekela umkhokheli wabo u-Ayatollah Al-Khomeini, abanye njalo bemsola. EleZimbabwe lavuma ukwethula imithetho ekhuthaza ukuphatheka kwabesifazane kwezombusazwe. Kodwa ngomnyaka ophelileyo oka-2017, omama bakhanya bebebhekane lobunzima obukhulu ngoba izehlakalo zomnyaka besezisephula izithembiso ezimunyethwe ngumthetho kanye langesisekelo sombuso welizwe. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abesifazane abaphatheke kwezombusazwe bakhala ngokuthi umnyaka ka-2017 ubatshengise sobala ukuthi ilizwe lisesekhatshana kakhulu ekuphakamiseni omama ngoba laloba imithetho ikhona ayilandelwa njalo abakhokheli abalasifiso sokuyihlonipha. Unkosikazi Thabita Khumalo uthe kuningi okungazange kubajabulise lo nyaka ngodaba lokuthi omama benelise ukungena ezikhundleni. Uthe kwabhalwa isisekelo sombuso esivumela omama ukuthi bangene ephalamende okwamahlandla amabili ngaphansi kweproportional representation, kodwa lokhu sokudale ukuthi omama behluleke ukuxoxisana loZulu ngoba bengenelisi ukuyangena emphakathini ukuyakhankasa. Uthe okuyisiqalekiso esikhulu lidale labaphathi intambo elecabinet kamongameli Emmerson Mnangagwa eyiyo evalele phandle omama ngokufaka abane kuphela.
Umnyaka ka-2017 uma sikhangele umama abakuzombangazwe kulezinto eziningi ezingazange zisikhwabithise ngodaba lokuthi omama banelise ukungena ezikhundleni lapha abanelisa khona ukukhuluma ngodaba lwabomama kube le migoqo ecacileyo njalo ekhwabithwa nguZulu. Singakhangela sabhala isisekelo sombuso omama bahlaba umkhosi ngodaba lokuthi omama bavalelwa phandle obaba ngoku jula kwengqondo zabo bakubona kuqhakathekile ukuthi kusisekelo sombuso kakufake udaba lo proportional representation lapha omama bazanelisa ukuthi bangene eparlamente lanxa bengela ama constituency okweminyaka elithumi okuthi ukuthi balamathuba ababili ama two terms. Singakukhangela khonoku kukhombisa ukuthi omama sebathathelwa intshukuntshu yokuthi banelise ukuthi baxoxisane loZulu phandle ngoba kuba nzima ukuthi wena ku proportional representation uyengena ku constituency yomunye umama uba lokuxabana okutsho ukuthi labo mama kabaselancedo phandle la ngoba abantu kabasabazi.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Sichasisile Ndlovu uthe umnyaka ka-2017 ubungamuhle ngoba omama bebevalelwa ukuthi bathole izikhundla kwezombusazwe laloba bebezama ukuthi labo bathole amathuba. Uthi kulusizi kakhulu ukuthi lo nkosikazi kowaye ngumongameli welizwe uGrace Mugabe wasetshenziswa njengelele yilabo ababefuna ukuqansa kwezombusazwe.
Umnyaka ka-2017 obungumnyaka ongamhlanga kangako nxa sikhangele indaba zepolitics le ndaba zabomama. Nxa sikhangele omama abaningi bebephithizela befuna ukungena kwezombusazwe kodwa bebeqhutshekwa kube bevalelwa phandle befuqelwa eceleni. Labo abafinyelele ukungena bebephiwa izikhundla ezingela challenge ezingela mfutho lingananzelela i-government le esanda kufonywa ku omama abangu 4 kuphela yibo abanikwe ama ministerial post but lawo angelantu ukuthi bephombo kufuqelwa nje futhi singananzelela indaba ka Grace ngesikhathi engena ku political arena ube kungumuntu onanzelelwe ngabo baba ukuthi ule power waqhutshekwa esetshenziswa be manipulator iposition ekadekiyo bemsebenzisa yena kahle kahle ngokwakhe bebengakuboni ukuqhakatheka kwakhe kodwa bebefuna ukusebenzisa yena ukukhwela besiya phezulu kwezepolitics.
Evumeka nalondlovu unkosikazi Abigail Mupambi uthe kumnyaka ka 2017 omama basetshenziswe kakhulu kodwa akulazikhundla ezicacayo abazitholileyo.
Iproblem engiyibone engingathi nje iqhubekele phambili njengeminyakeni nje esidlulileyo ngeyokuthi omama asibabonanga abaningi bekhokhelela lawo ma-political parties. Kodwa ke labo yiloba ngubani adeform i-political party bekhangelele ukuthi athwale omama be-up north, south, east, west ukuze izinto zabo zihambe. Omama imbona ba le problem enkulu yokuthi yokusetshenziswa and lo 2017 mina ngokwami imbone omama besetshenziswa kumbe ngithi hi desperation, hi confusion, hi kusweli direction. Hayi okakathi sesibili angikwazi i-constituency yabo mama ibona ilokunenge okumele ikwenze ukuze baqoqeke bakwanise ukuzimela ukuthi ikhotha yabo ikhanye kuko konke kuwo wonke ama-political parties sisiya phambili.
Ongumsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party unkosikazi Preziya Ngulube uthe omama bancindezelwe kakhulu njalo basuka badedele emuva ngenxa yobandlululo.
Imbono yabo mama ithathelwa phansi ezikhathini eziningi, ayibonwa imbono eqakathekileyo ethi ingathathwa ibe yiyo imbono eqakatheke kakhulu emaphathini. Okunye futhi ukuthi uncindezelo lwezikhundla, izikhundla zisuke zilutshwane kubo mama njalo omama lawo begcine bebuyela emuva bebona ukuthi izikhundla eziningi ziphiwa obaba. Lokhu kubangelwa ukuthi lakho ezindlini obaba abaningi abaka-accept ukuthi omama abakakuvumi ukuthi omama labo bayakwazi ukudlala iqhaza endabeni zombangazo.
Umnumzana Thomas Sithole uthe uhlupho olukhulu lwabomama yokuthi ababambananga njalo abananzeleli amandla abalawo. Uthe omama baningi kakhulu njalo yiwo amandla okufanele bawasebenzise ukuthi baxhasane ezikhundleni.
Inkinga yabomama yokuthi abananzeleli amandla abalawo. Uma sikhangela yibo abaningi kakhulu, kanti ke okuvamileyo ukuthi kukalutshana ukuthi omama bevotele omunye umama. Sibona bevotela inkokheli ezingobaba esikhathini esiningi. Okwesibili ukuthi bona omama ababambananga, asibaboni bebuya ndawonye bexhasana ukwenzela ukuthi bebe sesikhundleni esiqakathekileyo kumabandla ezepolitiki achiyachiyeneyo.
Unkosikazi Monica Ncube oyebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube uthe omama bahlutshwe yikusweleka kwemali ukuthi benelise ukuqhuba umsebenzi bexoxisana labantu.
Engunanzelelayo ukuthi omama balenhlupho ezithile ababhekane lazo, ikakhulu omama laba abaku-politics. Okokuqala, omama abaku-politics bakhangelane lokuthi basebenzela nelabomama abaphansi abanye abangaze bangenele politics kube yibo abaphumayo bebakhuthaza behamba-hamba labo. Okuqakathekileyo ukuthi unanzelele ukuthi umuntu nalo uyabe esebenzisa imali, i-cash crisis iyenze omama bangayenelisi ukusebenza, akusebenzeki phandle, akusebenzeki, akulalutho abangalwenza nxa bengela mali.
Unkosikazi Ashna Moyo oyisakhamuzi sakoBulawayo uthe omama bahlutshe ukukhangelela phansi obekubenza behluleke ukuthi basebenze ngobuqotho. Uthe omama baningi kakhulu elizweni kodwa nxa sokufika kwezombusazwe baba balutshwana.
Bengikhangele nxa sebeseparlament bexoxisana nje labanye ngezinhlupho ezibhekane labantu belizwe lethu, uzafica ukuthi omama abaningi abakhulumi lutho, bayesaba ukuziveza ukuthi bona bangobani, bakhangelelwa phansi njengabesintwana. Ilizwe lethu lele esilala kulo sithi ngesilungu li-patriarchal, okutsho ukuthi likhangelela omama phansi, obaba babe yibo abaphambili. So khonokho nje kwenza ukuthi omama bengenelisi ukuthi benze imisebenzi yabo ngokupheleleyo kwezopolitiki, bayazincitsha bezama ukulandela isiko lethu leli.
Omama abaningi beZimbabwe balokhe besalele emuva ikakhulu ekuphathekeni kwezombusazwe. Lonyaka omama behliswe kakhulu ezikhundleni njalo kwabasobala ukuthi omama bayasetshenziswa kwezombusazwe ngoba iningi lisola uGrace Mugabe ngendiba ayidlalayo kulolu hlangothi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngoPraxedes Jeremiah olivalelisayo.